siyazama sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south le much north ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains thina sikuthi ngama-traditional grains ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi lendlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lonyaka, sifisa ukuthi kufanane kulo mnyaka.